Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama-advisors wakhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasosha awe-America from e-Afghanistan ngespeed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama-Americans ase-Afghanistan lalabo ababencedisa i-America during i-20 years yabo bese-Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebeku-safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele bamake sure ukuthi laba bantu sebesusiwe e-Afghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasosha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially ama-Afghanistan abancedisa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade indizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizakuthiwa sebeblokhwa, kufakwa ama-roadblock i-Taliban. So I think uBiden yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akusho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, imajority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impilo ilokhe iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kwinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika-Trump la ngesikhathi sika-Biden ukuthi kumele amasosha akhishwe e-Afghanistan. UBiden wawina ukhetho udaba lolu olwe-Afghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumele aphenduke ekhaya, ngoba basabona isidingo sokuthi i-America ibilokhu ise-Afghanistan, ngoba impiliyana kwakuyi yayiqalwe ngindaba ka-9/11 eyayenzeka ngo-2021. I-Al-Qaeda sebayichaya bayiqeda, so bekungasela need yokuthi i-America ibilokhu lapho e-Afghanistan. Ama-Afghanistan isikhathi sesifikile sokuthi bazivuse bona bodwa, badefende ilizwe labo bona bodwa.